Atani azabhekana namaqembu athile ama-Warriors laseZimbabwe kanye lelo bafana bafana lase-South Africa kungeleleni lisekulitshayela emambuleni. Limpumelelo ichiwe omabili la maqembu lomhlomelo owodwa ngalinye kwisipasi sika-Group G semidlalo yokudinga amaqembu azancintisa kunkezo yamazwe omhlaba e-World Cup Qualifier. Obebukelela umdlalo osibonakaliso Ndlovu uthi umdlalo wanamhlabe kuyisidudu ebesingabukeleki.
Ibhora lakhona belingachazi. Ngingazi ukuthi kumbe ukuthi ama-players amaningi aweZimbabwe asakwanisa ngokubuya. Le South Africa layo lamhle bengandlaleli okungicaceleyo ngingazi kumbe ikhokho nokuthi league yabo layo isanda kuqala so kuyaphambila ngazi sibili ukuthi singakwanisa ukuqualify thina eZimbabwe.
IZimbabwe le South Africa zikusiphasa ka Group G ndawonye le Ghana kanye le Ethiopia zona ezidlala namhla ebusuku ngomvulo mhla ziyisithupha. Iqembu le South Africa lizemukela ele Ghana kuthi ele Zimbabwe lizavakatshela kwele Ethiopia ngolwesibili mhla ziyisikhombisa. Ekupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu azaqeda ehlezi phezu kwezibaya ezilitshumi azafakwa embizweni yaxegwe kugcine kusele amahlanu okuyiwaza kuyadlala komncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni laseQatar ngomnyaka ozayo. Umqhudelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe lele South Africa uqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leZimbabwe elizintshantshu zomdlalo wenguqu wabesifazane ele Black Rhinos lizadibana lele Mamelodi Sundowns elase South Africa kudingwa intshantshu zesigaba seCOSAFA. Iqembu elizanqoba kusasa lizakuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrica ezaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ekupheleni kwalonyaka. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.